Jebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlaka 27 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Another guy walked in who identified himself as Sergeant Ndozi, and he clearly stated that he wanted to arrest Robson Chere. He already had all his details. He knew that he is the Secretary General and staff. The Secretary General advised him to join the meeting and hear if there was anything political that was being discussed in the meeting.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisayo emaphandleni, i-ARTUZ, umnumzana Robson Chere, obebikwa ethunjiwe, usetholakele emapholiseni awegurube. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi oqhutshelwe embukisweni owezetitf 2022 esithi impi ese-Ukraine isiphazamise ibhizimusi eZimbabwe. Elerussia namhla likhulule ilunga lebutho leMelika elogatsha lwama-Marines elalibotshiwe kulelo lizwe. Wathi lele Melika lalo lakhulula isibotshwa seRussia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubona lo umsakazo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, umnumzana Robson Chere, obebikwa ethunjiwe sotholakele emapholiseni eGurube. Abamthumbileyo abacatshangelwa ukuba ngabohlangothi lwabasebenza nsitha abe-Central Intelligence Organization babikwa bemtshiye enkambeni yamapholisa wona acine emkhulula esithi ngaboni ukuthi engabotshelwa liphi icala. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChere ubikwa ubephakathi kokuzwa imbono kaZulu kanye lokwenza amalungiselelo uhlelo abaluqhubayo olwe-hashtag Save Our Education Zimbabwe ngesikhathi ethunjwa endaweni yamabhizimusi eyegurube Growth Point. Omunye wabekade bekhona ngesikhathi lokhu kusenzakala umnumzana Boris Tim Guti, isiphathamandla se-R2s, uthi abamthumbileyo bafike emhlanganweni lo bezenza abantu abafuna ukuphatheka.
Another guy walked in who identified himself as Sergeant Ndozi, and he clearly stated that he wanted to arrest Robson Chere. He already had all his details. He knew that he is the Secretary General and staff. The Secretary General advised him to join the meeting and hear if there was anything political that was being discussed in the meeting.
Ngemva kwemizuzu elitshumi ungene omunye ubaba wazibika ukuba ungu-Sergeant Ndozi, okubeke sobala ukuba ubezobopha uRobson Chere esazi konke ngaye. Unobhala jikelele wasecela ke ukuba angene kulo mhlangano azizwele ukuba kukhona indaba zezombusazwe okukhulunywa ngazo na. Wavuma lusayijeni wahlala kulo mhlangano kekumzuzwana saphanga sawugqiba lo mhlangano uphela nje wahle wabotshwa unobhala jikelele.
Umkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure uyakusola kakhulu okwenzakeleyo.
Comrade Chere was at Gurure Growth Point where he was facilitating the discussion under our education campaign, wherein we're engaging parents and teachers to try to make a collective way forward on how to tackle the education crisis in Zimbabwe.
UChere ubese Gurure Growth Point lapho kade eqhuba khona umhlangano phansi komkhankaso wethu owe-Save Our Education, exoxisana labazali kanye lababalisi ukubonisana lokudinga indlela zokulungisisa lolu hlangothi lwezemfundo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Humphrey Ziba yena uthi kuyethusa okwehlele uChere.
Abantu kumele bavunyelwe ukuthi bakhulume bekhululekile. Lokhu abakubonayo kusenzakala bengesabi ukuthi bangakukhuluma bazabotshwa kumbe bazathunjwa ezindlini zabo ngabantu abangabaziyo. Ngcolisa igama lelizwe lethu eleZimbabwe ukuthi into ezinje lokho zisenzakala ngo-year 2022 lokhu kuyinto embi. Uthi ngabe ayifanelanga ukuthi ngabe lokhu isenzakala. Abantu kwaba-express esithi ku-expressa lokho abalakho bengethuki lutho bengayisayi ukuthi bazathunjwa.
Mhla ka-15 wenyanga edluleyo kambimbitho kuke kwaba lesinye njalo isehlakalo sokuzama umthumba uChere ezikhathini zabo 9 kusihlwa lapho amadoda amahlanu abefuna ukumbamba ngamandla umngenisa emoteni abekade behamba ngayo eActuras. Umnumzana Masaraure wazise uZulu enkundleni yebulenjini ukuba kukhanya umsindo owenziwe ngabantu kuleyo nkundla usuwenze bacabanga kabili abathumbe uChere yena obikwa esetholakele enkambeni yamapholisa eGuruwe ngemva kokuba kwaba lesikhathi engazakali ukuthi ubengaphi wanikezwa ezandleni zikaofisa Chindudzi ocine esemkhululile. Ipholisa leli libikwa lixwayise uChere ukuba abonanzelela lapho eqhuba umsebenzi wakhe njengoba abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization belokhe bemlandela yonke indawo lapho aya khona. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe ebuzwa i-Studio 7 ngalolu daba wathi akazi lutho ngalo njengoba ubengabikelwanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi oqhutshelwe embukisweni oweZimbabwe International Trade Fair esithi impi eseUkraine isiphazamise ibhizimusi eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka oweZITF 2022 oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana. Ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe, uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi sibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Umbuyiso wamabhizinisi wabosomabhizinisi lapha kobulawayo siyawubongela ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu njalo silusizi ukuthi impi ekhona e-Ukraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke lapha ezweni lasemhlabeni jikelele.
Umlawuli wedale lephalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka.
Injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele bacubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale
umphathintambo wakobulawayo inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso owe-ZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe.
Sikhangelele ukuthi kuvezwa amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuzakwenzakala, kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengemathekeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors athiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima, mina ngingabona ukuthi olumangalisayo kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona, mina hhayi angingaboni lutho. Ngiyethuka nje ngoba ngiye enkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu bangu 3 abale nkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture I foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethukile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulelo
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhlaka 30 Mabasa osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwaiki Bhakhi ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ngathi esigubungula izombusazwe ziveza imibono ehlukeneyo ngomcabango wokuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change liqhube umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli. Ezinye zazo zithi ukungaqhubi umhlangano lo kuzabangela ukuthi bebonakale njengebandla elintando kayiphikiswa. Ukuthi abanye bathi lokhu kungenza bezilethele impehlane yabebandla le-ZANU-PF. Intatheli izindaba yethu uMlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC izolo libike ukuba akalisoze lajujumezwa ukwenza umhlangano we-Congress ngabantu elithi ngabe-ZANU-PF lalabo ababekubandla leli ababizwa kuthiwa ngama-G40. Isikhulumeli se-CCC unkosikazi Fatsa Emayere uthe labo abafuna ukuba kube le-Congress bafuna ukugijimisa ukuthola izikhundla nje bengelani lalokho okufunwa nguzulu weZimbabwe. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele umhlangano lo wenziwe ukuze ibandla leli litshengise umahluko walo le-ZANU-PF. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Thedi Ncube yena othi kuqakathekile ukwenza lo mhlangano.
Ye, kuqakatheke kakhulu ukuthi ibandla eliphikisayo ele-CCC lihambe ku-Congress ngoba ukungayi kwalo ku-Congress kungasetha i-presidence engayisiyo kwezombusazwe weZimbabwe nje jikelele. Ikakhulu nxa sikhuluma ngendaba ze-democracy. Le democracy esiyifunayo ngoba i-democracy kayiqaliseli at a national level. I-democracy iqalisela ema-political parties. Ungakhohlwa ukuthi iZimbabwe yi-political party democracy. Ngokunjalo nxa kungela democracy kuma-political party ngeza ke sibone i-democracy at a national level. But kungasenani vele khona akumake sense ukuthi kube le-political party ethi yona ikhangele kakhulu ezo democracy kodwa yona ngokwayo ingafuni ukwenza i-Congress.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcishi njalo umnumzana Ndudana Ndlovu yena othi ukuqhuba lomhlangano kuzanceda ukuba i-CCC itshengise umahluko wayo lamanye amabandla aseZimbabwe.
I-politics yeZimbabwe ayiso politics elozibuse ukuthi sonke siphakathi kwesigaba sinye singaphikisana siyabiza abantu bavote owinileyo kube nguye obusayo odliweyo alalele owinileyo akukho njalo eZimbabwe. EZimbabwe ofuna ukubusa uyabusa ma engasakwanisi uyaphuma ayifomela iqembu. Ngakho i-Congress eZimbabwe ayisebenzi ngoba akula ma-candidate angu-2 ake angilana in any political party sisukela ku-1963 kuze kube ngu-2022. Angayiboni iphathi eZimbabwe elabantu ababili abahlala esibayeni sinye abancintisanayo bancintisane omunye adliwe avume ukuthi udliwe.
Kodwa umnumzana Edgar Piri ofundisa kwenye ikolishi yeHarare uthi umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-CCC uvele uyazakala esithi kakula ndaba engazayekile ukwenza umhlangano lo.
Lokhu akuqakathekanga ukuthi aye ku-Congress because sibe mazi vele from kudala uChamisa evele eyi-main opposition leader yeZimbabwe lapho. So uma siya ku-Congress so siyakhethwa, we already know him. So asimbona ukuqakatheke okungakanani lokho because someone that esimazi vele osuke it's still a new party. It's a new party for now. So why is about this card to rebrand themselves, to gather their things together? Maybe it's a one after ama elections, ama next elections next year.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Nkosikhona Dibithi oyintatheli izindaba njalo ekumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu.
Bona ngani akumelanga ukuthi baye ku-Congress. I-reasoning yami le. I-institution le kayelale nyanga ezingathini i-4 years. njalo kathesi singathi ilama volunteers are volunteer in these leadership roles. But we are in the eve of an election. You can't be starting to be having a competitive process in the eve of an election. While these people are volunteering, let them volunteer njengama citizens eZimbabwe. Bekhethane njalo njengama citizens eZimbabwe bengene ku-election bebona because the reason for them to regroup is for them to participate in the election.
Unkosikazi Aphike Ukhuphena uthi ibandla le-CCC lingaze lenze umhlangano akaboni ukuba kulomuntu onganqoba uChamisa.
Nambona hani is pointless ukuthi uChamisa ahambe emhlangano ne-Congress ngoba as for me, njenge citizen, imponani, gana competition. Kyabe ukhongezele uyambe ekhompyutha lobani. Ungakhala makhuphe ukhangele owesimweni. They are from a talent, they are not even popular, even OPT. They are not popular, he will be competing against himself. So I think it's just a waste of resources.
Kodwa enye ingcitshi, uMnumzana Mangoba Dlamini uthi, okuqakathekileyo ukuba ibandla le-CCC lingene ebantwini lizokukhulunywa uZulu.
Ukuthi khona into abangayenza bona ngilethemba lokuthi sebeke bahlala phansi bona beyi-leadership or ngathi inkokheli ye-CCC. Into abangayenza ukuthi khona benze khonokhu abacabanga ukuthi khona abantu bayakufuna because into le ingabantu. Bengayenzi into ngenxa yokuthi khona omunye umuntu ukhulume. I think kumele belalele ukuthi abantu bathini. But okubalulekileyo ukuthi khona benze into abakwazi ukuthi khona ma beqeda ukuyenza ayisoze iphinde futhi balimazi ekugcineni. Because lesiqiniseko sokuthi okwenza ukuthi khona bebelokhu bengaphumela egcekeni ukuthi kwenzakalani kungenxa yento ezayenzakala emuva.
UChamisa wabumba ibandla le-CCC ngoNhlolanja lonyaka ngemva kokuba uMnumzana Douglas Monzora ephethe ibandla le-MDC Alliance ngelakhe kanye lezakhiwo zebandla leli encediswa ngabakubutho lamapholisa. Loba nje ibandla leli selilenyanga ezilutshwane labunjwayo lenze kuhle ukukhethwa lwama-by-elections lokudinga amakhansela lamalunga edayela ephalamende olwenziwa ngenyanga edluleyo kaMbimbitho. Lokhu sokwenze kube le nkulumo yokuba ukuze linqobe kukhetho olukhulu lomnyaka ozayo oka-2023 kuzamele liqale lenze umhlangano we-Congress ukuze abakhokheli balo bavele ebantwini khona elithi kalisoze likwenze ngesiphangiphangi. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Elerasha likhulule ilunga lebutho leMelika elogatsha lwama-Marines elalibotshiwe kulelo lizwe wathi eleMelika lalo lanikeza iMoscow isibotshwa salelo lizwe esasipika ejele ngokuphathelane lokuthengiswa kwezidakamizwa. Lokhu kugcizelelwe ngamazwe omabili njalo umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken wethule umbiko esithi ngempela uMnumzana Trevor Reed wayebotshwe ngokungekho emthethweni ukhululwe. UMnumzana Reed ubekwa wayebotshwe emva kokwetheswa icala lokutshaya ipolisa eRussia. Ngokusenjalo eleMelika lithi liyaqhubeka ngokuphathisa ele-Ukraine kumpi esaqhubeka lele-Russia. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi ele-Russia livumile ukuthi uphathise abantu makhaza edolobheni le-Mariupol. Ukuhlaziya lezi izehlakalo sixoxa loMnumzana Nsibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu.
Yebo kambe lokho sibona kuthiwa eleMelika labangani balo bethi bancedisa eleUkraine, siyakubona emaphepheni, siyabona bekhuluma izimali. Okokuqala kuyingozi abakwenzayo kulokuthi alolubana bathi bona bangenela ukuthi kakukhulunyiswane, bona babhizi bathela iphetho emlilweni. Kanti njalo khonokho kutshengisa la msobalo ukuthi eleRussia nxa lalisithi lona liyaqalwa yinato esebenza e-Ukraine, kutsho sokutsho ukuthi uMangoye usephumile esakeni usekhanya ukuthi ungumangoye emhlobobani, ngoba khonoku ukuthi bathumele izikhali e-Ukraine bangakhulumi ngokuthi Putin loZelensky asihlaleleni phansi sikhulumisane, bona baqalisa ukube bethi bathumeza usekelo. Kutshengisa ukusobala ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. iMelika ingumalume phozisa njalo abakwenzayo akwakhi ngoba asoze uthi wena nxa abantu besilwa onungumuntu omdala ubuye ufike unike omunye izinduku uthi nazi izinduku lawe chaya iAmerica besikhangela ukuthi alubana bahlalisabe yiba bathi bona ku UN kuma platform njengabo United Nations ngakuhlale hayi madoda silaleni phansi mayuyu mayuyu kodwa bona baqhubeka benika iUkraine induku zokuthi impi iqhubeke siyaphambili kuthi kunjalo ke kasikaboni kangako umsebenzi wosekelwa abalunikayo kodwa sibone iRussia iqalisa ukubhomba ama railway line ukwenzela ukuthi usekelo lonalolo olwezikhala abaluletayo lungacune lungafikanga khona eUkraine kanti njalo nxa belokhe benika abantu izinduku njalo bekhwezela impi bekufa abantu makhaza abangananga abangazilutho abangonanga lutho singakafike uthini kuyasebenza kumbe kakusebenzi vele khona ukuthi balokhe bekhwezela impi awuqondanga
lenyathelo elihle yini elithethengele Russia ukuthi livumele umanyano United Nations ukuthi uhlenge abantu makhaza edolobheni le Mariupol
okwenziwe lili ngele Russia ukuthi livumele umanyano wemazwe abumbeneyo ukuthi ancede alethe uncedo ebantwini abavalelwe eMariupol yinto enhle evele ikhangelela ukuthi yenziwe empini ngoba empini kulabantu makhaza abayizizalwane okuyamela ukuthi uncedo lokuthiwa humanitarian aid ifinyeleleke baluthole ngoba bonaka abaphatheki empini le ekulweni so ke kuyinto enhle enziwe ngale Russia ukuthi lanxa besilwa bele sizathu zabo zokulwa le Ukraine bananzelele ukuthi kulabantu makhaza okumele ukuthi bahlonitshwe njalo ele United Nations livunyelwe ukungenela
lo umnumzana Angiston Sivanda incwethi ecubungula izombusazwe njalo olwela ilungelo loluntu esixoxelayo ekubulawayo Nanxa izulu liqhubeka lisina kwele Zimbabwe izakhamizi zesiqintini semango esabelweni seMathobeleland South zithi zibhekane lodubo olukhulu lokuswela ukudla ngenxa yokungatholi isivuno esihle lonyaka. Abalimi endaweni le bahlanyela amabele atshiyeneyo njalo kwatsha emasimini ngenxa yesikhudumezi esike saba khona. Iningi seliphila ngokudla kokuphiwa okuvela enhlanganisweni eziphathisa abaswelayo. Uvila intathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasanda.
Izakhamizi zalumhlubulo zalima izulu lingakani ngaphansi kohlelo leGatompo olukhuthazwa zincwadi kwezokulima. Awusebenzanga konke lokhu ngoba lalela emoyeni izulu kwatha qhu emasimini. Umnumzana Ndula John Dlovu ohlala emanyele uchazisa ngodubo ababhekane lalo.
Buyani libone ukuthi isinako lokhu kunjani. Kulokufa isinakula kodwa unkulunkulu khona lina ncedisani ngapha kunezikolo siyani kodwa emasimini kakhula lutho vele ubona amasimi ethu anjani ukufa ubusika buyafa
esigabeni seBrunaberg indlala ingene yafika emsamo umnumzana Paulins Singadube uthi isimo sibi ngempela
ayizulu lalimye kahle but yabona abaqali ukulima batholile mfunamini unamashinikwaha ngoba liphele elokuthisa ilimo sekusedula kazi kukhitha ukudla emini asazi zivuvu kodwa ngoba liyana-ke kungcono ngoba kunaka wona sizathu
amazwi akhe agcizelela ngomnumzana Samson Maduda ohlala eBrunaberg othi ngabe uhulumende uyangenela abancede
ekhaya sina sinendlala eningi kakhulu indlala engiyishoyo sicaka ukuthi utshani kusabukhulu kathesi kodwa ngokuya kwesikhathi kuzophela kathesi ngesima sokuthi abuvuthwanga and then into eziningi sesicela ukuthi ugovernment engasincedisa ugovernment ukusincedisa kwakhe engxenye elethe ukudla ngoba sitholanga lutho emasimini
umlisa wakwangwanyana uHedman Edmund Chuma uthi uhlelo lukagatompo lonyaka aluzange libancede ngiyithola kancane
izulu linile ukuqala salima sibili kwaba kuhle ngabo-December January kuthe ngo-February izulu lahamba 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 kwatsha everything okunjengomumba abantu babeulime kakhulu ngenxa yokuthi besilandela iprotokoli kahulumende ethi kulinywe ugatshopu so that ethi yandisa umumba kugatshopu kwathi unyawuthi lo wawusele owawulinyiwe omlutshwana hayi inyoni zathi sikhona
uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngoncedo lokudla ole-United Nations World Food Programme lukhiphe umbiko othi elezimbabwe likhangele lokuba le ndlala enkulu lonyaka kubangela kukuswelakala kokudla lesimo esibi somnotho welizwe ukukhuphuka kwentengo yokudla kunye nesivuno esibi kulandela kungani kuhle kwezulu lokhu kubikwa kuzathiya iningi labantu lilamba njalo kuzaphile kanzima umongameli Emmerson Mnangagwa emazini akhe ngelangalikazibuse uthe uhulumende akasoza yekele abantu bebulawa yindlala njalo uthembise uzulu wonke oswelayo ukuthi uzaphiwa ukudla emangweni wasemangwe ukudla okugcinwe ngabalimi sokuphelile umangoyo ubikwa eselala eziko imele isitho 7 emangwe eplumgrammatarian south igabulangu ezra chisa sibanda
Ihlandla lethu lohlelo lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Gary Toller Jackson osehlala ngapha ngeMelika.
Kuleli lizwe sengihlala kweminyaka edlula ithumi, kahle kahle ngathi ilithumi lanye.
Nxa uqathanisa impilo yalapha eMelika leZimbabwe uyibona njani?
Ngakhangela amazwe lawa amabili ilizwe laseMelika lelizwe laseZimbabwe impilo iyehlukile kakhulu ngendlela eziningi engaqedwa usuku lonke ngizilandisa akufani sibili khona umehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini osukufundile lapha eMelika obona ungani isifundo esikhulu esingathathwa ngeleZimbabwe? Kumbe izizalwane zeZimbabwe
kunenge ngibona usenzakala lapha ezweni leAmerica okokuthi izizalwane eziningi ezeZimbabwe ezifana nami nawe singafunda kukho sikuthathe lokho siye ku-applya kwelakithi ungananzelela ke ngibona ngathi abantu nxa kusiza kwezombusazwe kumbe generally social commentary balelungelo lokukhuluma bekhululekile bengesabi ukuba mhlawumbe bazabotshwa kumbe kusasa bazovuka bechaywa bona ngathi eZimbabwe lehlileka lapho okuyikho futhi okubisela leli lizwe emuva abantu abakhululekanga ukuba yibo
ngokubona kwakho impilo yalapha eMelika ikakhulu unxa sikhangele indlela ekhuliswa ngayo abantwana uyibona njani
nxa sokusiza endabeni yokukhulisa abantwana angikhululekanga kakhulu ngelizwe laseMelika indlela elikhuliswa ngayo abantwana ngoba ungananzelela umzali womntwana mpela uthathe lwamalungelo amaningi ekukhuliseni umntwana uhulumende nguyosuka lawule ukuthi kwenziwani ngabantwana kulokho-ke lapho ngathi hayi cha ilizwe leMelika lehlileka kulokho kungcono nje abantu ngabe siyakwazi ukuba la mandla ukuthi sizikhulisele abantwana bethu njengoba kwakuvele kunjalo kudala izweni laseZimbabwe ngibona ngathi-ke kulokho izwekazi laseZimbabwe ngalesiyana sikhathi belisenza ngcono kulele Melika.
Umbuzo wami wokugcina nxa ukhangele wena impilo yalapha eMelika asithi ekhaya eZimbabwe umumo uguquke ungabuyela yini eZimbabwe?
Abafundileyo bajwayele ukuthi there's no place like home liqiniso lelo-ke yebo singabe singathi okwamanje siphile impilo ezingcono lapho esikhona lokho kusenziwa ukuthi elethi ilizwe manga kahle kodwa kungananzelela la emva la sibuya khona silomhlabathi silomnotho okuthi nxa into zingasebenza kahle kumbe into zime kahle elizweni siyakwazi ukuphila kangcono okudlula lapha futhi kungananzelela-ke kulenge sesilufundile lapha ngaphandle phela bathi uhamba kuzala induna kulolwazi oluningi sesilufundile lapha ngendlela nje esingathuthukisa ngalo ilizwe kanti kenzalo kule misebenzi eminingi sesiyifundile ngaphandle lapha njalo sabona ukuthuthukisa kwamanye amazwe xa sikhangela izakhiwo imigwaqo ebesingakaze sikubone kanti kenjalo nxa singabe sesithole ithuba lokuthi siwe sekhaya sikhululekile singaphila impilo engcono kakhulu okudlula lapha ikakhulu mina ngumuntu othanda nje impilo yemakhaya ungakhangela ilende esilayo iningi kakhulu sesingathathi ulwazi sesilalelelo siyothuthukisa leziyandawo impilo ingatshintsha kakhulu okumangalisayo abantu sipholise siphile kamnandi.
Lo umnumzana Gary Toller Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika. Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.